kubuhlungu okwenziwa yiZANU-PF. Abantu babecabanga ukuthi nxa kuphuma umgaba kungena uMnangagwa afuna kuzaba lobubelo. Bamuzwa ekhuluma uMnangagwa, ekhuluma nge-Second Republic, ekhuluma ngelungelo loluntu, ekhuluma ngomnotho, ekhuluma ngakho konke okuhle. Abantu bathi hayi kuthi sokusiba lotshintsho. Kodwa-ke silokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi, kungcolile, kudlula okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Yikho-ke njengabantwana beZimbabwe-ke sisebunzimeni, okumele ukuthi i-international community ingenele ibone ukuthi iyamisa ubugebenga lobo obenzakalayo elizweni.
Abakwamanye amazwe okhuluma ngabo laba yi-international community, Ndlovu, bengangenela njani, baphathise njani njalo?
Kule SADC, kule AU, kule United Nations, zinhlanganiso zikhangela ukubona ukuthi amalungelo abantu kayephulwa. Kumele bangenele i-SADC imtshele kuhle uMnangagwa ukuthi akwenzaka kusikho, ingenele imise udlame lolo olukhona. Ngoba uhlupho esiba lalo ukuthi amazwe e-SADC bayabe lokho ukuthi yi-solidarity, bevumelana, bevikelana entweni-ke ezimbi. Yikho sithi sesifikile isikhathi sokuthi-ke oRamaphosa labanye bakhe ku-SADC baphumele egcekeni. Nangoke bekhona eZimbabwe uRamaphosa wakubona kusenzakala, bebotshwa esikhulumeli sethu Jacob Mafume, bebotshwa labaningi, betholakala abantu ababulawayo emotshari. Isikhathi sokuthi bangenele kathesi bamtshele-ke uMnangagwa ukuthi akwenzeka kusikho, akumelanga ephule ilungelo loluntu.
Lisalalo yini ithemba kunhlanganiso ezifana le-SADC?
Kumele ithemba libe khona. I-SADC kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. I-SADC kakumelanga ivikele lamabandla okuthiwa ngama-liberation movement. Kumele isekele, ingenele, incedise kumalungelo oluntu ku-SADC region yonke. Kungakhathalekile ukuthi laba bantu ngabe bandla elinjani, kodwa kumele bangenele babone ukuthi ilungelo loluntu yilo liqakathekileyo. Kungaba lelungelo loluntu kutho ukuthi-ke lezomnotho lazo zizaqhubekela phambili, zi-improva ilizwe, linotha abantu behlala kuhle. Yikho-ke kumele i-SADC itshintshe indlela esebenza ngayo.